sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le SADC kanye le African Union. Ngodlakela lozombusazwe kule Zimbabwe.
Sekukhulumisana ke abanye ama-leaders e-Southern African region le-African Union ukwenze silungise indaba yokubana kube lokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besincedise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo.
Izisebenzi zikarhulumente zikhangelelwe ukuba zizakhalela umsebenzi ngolwesithathu.
Sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani kodwa nawo ke amapolisa into enabona futhi ngoba nabo bafola imali efanana leyo.
Kwezemidlalo namhla sixoxalo siza abantu Khoza wadlalela iqembu le-Highlanders.
As a former player, I think ingathi impact ingabe ngiyifaka even ebafaneni yona leyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selikhulumisana le-Southern African Development Community kanye le-African Union ngodlakela lwezombusazwe olwenzakala kwele Zimbabwe lokunye. Ibandla leli lithi kukhanya engani lumemetheka ngamandla udlakela kwele Zimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwamalunga alo eMutoko izolo ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla le-ZANU PF. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Sekukhulumisana ke labanye ama-leaders e-Southern African region le-African Union ukwenze silungisise indaba yokubana kube lokuthula njalo kube lama-reform njalo kubana besincedise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo ukhetho oluyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana implement ama-reform njalo silandele lokhu abakhulumayo kuma-recommendation abo kuma-election adlulileyo ukhetho luka-2018 njalo silandele-ke ama-SADC protocols on elections ne-African Union Charter on free and fair elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise ukubana ezikulo dubo udubo yikubana ke labo esiphikisana labo ebezani ukuthepha bafusebenzisa i-violence bafuna uku-abusa ilizwe ukubana bemisa abahulumente abangifunayo. Lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le-governance stability in our country njalo i-economy stability elizweni lethu. So konke lokho sibona sikulungise sabe sengeza-ke nama-regional bodies kubana sincedise endabeni kubana eZimbabwe kube lokuthula sikhangelana nokhetho njalo besincedise kubana silungise udubo olusezelekuba commission khangela abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetha njengoba izekitheli bonakala ingathi iyabikhetha-ke laba esiphikisana labo. So konke lokhu into ofanele silungise ukubana eZimbabwe kube ukhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini i-SADC le-African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina silethemba ukubana bazasizwisisa ngenxa yokubana lokhu esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa i-SADC protocol njalo ku-African Union Charter on Free and Fair Election. So konke lokhu esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazasinika indlela ngenxa yokubana yikho abakurikomendayo njalo kukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufanele zilungise ku-electoral commission indaba ze-involvement amasosha indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba kuma badla onke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazakuza ngoba kuyinto kuyizinto abazirikomendayo bona njengamarigi.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Chris Mutswangwa, isikhulumeli sebandla le-ZANU PF, uthi kumele abantu bebika emapoliseni nxa behlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu-PF. Umnumzana Joseph Chuma owokudale lezanu-PF Central Committee uthi alulunganga udlakela.
Abantu abayizinto zodlakela kumele bekhuzwe njalo bejeziswe ngumthetho, ngoba umongameli welizwe njalo enguye uphesenjalo wezanu-PF uphuma sobala ngezikhathi zonke. Ngiyabona izolo mbebuthake uphumile futhi ekhuluma khona ukuthi hayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amazwi benathi leyo bedlule, lingabathayi lingabenzeli into ezimbi, bazibeni okuhle ngoba kuyabe kuyindaba ngeke ngaso ndaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga, so lingabathayi. So-ke lo oyabe usethaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengathayo. So laba abantu abathaya abantu laba ngabantu abalokhu bengcolisa ibizo lethu, kube mhlawumbe ngabantu abangasiyo bethu vele befuna khona kwantona sihlale siku-spotlight njengelizwe ukuthi ungavele ilizwe leZimbabwe ilizwe elobudlakudlaka ilizwe ongaqondakali ubana kusuka ngabi kuyiwa ngayo. So njengezanu-PF umongameli wethu ye set the tone, usekhulumile ubana akula budlakudlaka kumele benzakale abantu bengathaya. Abantu nxa bebuya banikela amanzi benathe bedlule. Pho wena nxa ulokhu usenza ubudlakudlaka so kumele uthwale isibambano sakho wedwa. Siyafisa ubana ngabe ukuthi umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele, ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi. Ngoba thina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana nokuhlala ndawonye sizwisisana, njalo sivuma ukuthi wona asokucala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena.
Kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni.
Into endleka ukuthi kule nsuku sethi le nto leyana othiwa ngama-smartphones ama-video lawo kathathu abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise. Ngoba siyabona ukuthi wona kule nsuku into yena le yama-video lanani isincede kakhulu amapholisi bona besolve ama-cases amaningi, ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandele besebekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi, kube lula kunjani. So laba abantu abayezidlakudlaku abajezise ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele zanu-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. Izisebenzi zikahulumende zikhangelelwe ukuba zizagalela umsebenzi ngolwesithathu, zikhonona ngeholo eliphansi. Sezibikele uhulumende ukuba zizakwenza lokhu ngendlela esemthethweni. Ngeviki ephelileyo amapolisa avimbe izisebenzi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo ukuba befole emigwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi, njalo langokwephulwa kwelungelo likazulu nguhulumende. Umnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi zikhathele izisebenzi ngeholo eliphansi.
Inhlanganiso zonke zezisebenzi zahlala phansi zahlangana zakhangela zavumelana ukuthi kufanele kukhala lo msebenzi kuvikena le ezayo nge-Wednesday lange-Thursday. So yiyo into ekhona, ngoba isisebenzi ziyacomplain ukuthi imali eziyitholayo ayisathengi.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke bekukhanya ngazani sokuvinjwa khonokho ngamapholisa, pholisa yakwenza njani?
Abantu bavumeleni ukuthi bazayekela uye emsebenzini ngama-days wona lawa adantiweyo. Yikho kukhona, yikho kulungiselelwayo, sizabona ngakho ukuthi kuyayenzakalani. Kodwa lawo-ke amapholisa silwela bona futhi, ngoba labo bahola imali efana naleyethu. So siyakhuthaza ukuthi bengahlaya abantu, bengenzi lutho ebantwini, bekele abantu nje nxa bethalala umsebenzi bathalala umsebenzi, ukwenze ukuthi impilo zabo ziguquke bathole iholo elinele.
Sijala ukubona uhulumende sithi sokumele kukhitshwa imali emholweni wenu nxa likhalala imisebenzi, kumbe lijeziswe ngendlela ezijeneyo, khathesi bathini?
Okwakhathesi bebesacwela ukuthi inhlanganiso zike zime ukwenza lokhu. Uhlupho olukhona yikuthi kwesinye isikhathi izisebenzi nxa zikomplena zisithi imali ncane, uhulumende ujayele ukuthi izisebenzi zisetshenziswa ngabe mabandla aphikisayo. Kukanti-ke izisebenzi ziyabe zithala ngemali engasathengiyo, azifuqwanga ngabamabandla lawa aphikisayo. So isikhathi esiningi esikuthola yikuthi bona bayebe sithi izisebenzi zifuqwa ngabamabandla aphikisayo, kukanti izisebenzi zifuqwa yimali engasathengi lutho, impilo aseliyiphila kayisahlelekanga kuhle.
Umnumzana Love Joyce Banda lilunga lenhlanganiso yezisebenzi besixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi akumelanga izisebenzi zikhalele umsebenzi ngoba uyazama ukulungisa konke okubahluphayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Sergey Lavrov, isikhulumeli sikahulumente wakwele Russia, wethekelela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi iqhubekela phambili impi yelizwe leli lele-Ukraine, namhla ukwele Egypt. Kukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ethiopia, Uganda, Democratic Republic of Congo lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Russian television. Lokhu echisachisa umongameli Joseph Biden obanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uBiden welatshwa ngomuthi okuthiwa yi-Paxlovid. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu unkosikazi Isakhile Lilne uMadube. Sikhuluma nje-ke ngamantombazane ukuthi kambe aphethwe njani ezindlini kulezi nsuku. Siyabona ukuthi abantu abaningi kungazani obabakazi kabasebonakali.
Ye, kuvamile kulezi nsuku esiphila kizo ukuthi abantu abangamankazana kudala akulabo anti baba bebakhangela bebagcina kuhle bebatshengisa imithetho-ke bekwazi ukuthi umntana enkazana nxa yekulesi sikhathi umalayenzise omaya lesi simo yezaso but insuke sezithinta kuzokwathisa aya kuyo sekumele ukuthi uzibone ma ungumama ojonisele manje alengela abadala sebephila labogogo ezindlini kumba amankazana asebenza ngoba omama iningi labo kathi sisaphandle kwamatshe.
So kumele kwenziweni Madube ukuze kulungise khonokho?
Kulungise kwangona kuzaba nzima ngesuke sikhula kize ngoba anti yasise sabuyele emuva njengokuthi sidala sasenza into zamasiko abadala babethu le ndlela ababesigoqa ngayo isigogo sasemanje but sakhesi manje ukuthi sigoqeki ngathi sigoqeki ngoba impilo esikhula kize ama-parents most baphandle kwamazwe abantwana sebesala labolethi basala labogogo abanye basale bodwa so ukuthi bangalenzeka kathi yingale nangale sokuthi kuthenge emakhaya kumbe emadorobheni.
Ye, kodwa-ke nxa kungazama ukuthi kulungiswe kungalungiswa njani kancane khonokho?
Kunjengakona kunzima ngoba kuyathise into ukuthi ulungisa ulungisa lapho sekonake indlela enganani makonakale kakhulu ukuthi kulungise kuzobanzima but ilutho lisakuqalaka sesebancane ma kungaba nendlela zokuba balungisa iba kungalungise.
Ye, phose lokugcina Madube.
Engingakutsho phela ukuthi singazama sengokuhamba ukuthi abantwana abancane abasakhulayo sizame ukuthi bafake endleleni baphile ngendlela esasiphila ngayo babele sisaseright.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo nkosikazi Sakhile Madube ukhona ngale-ke kwele Zimbabwe. Sibonge kakhulu Madube, ungathiyela kusasa
makhandela obaba
sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngomusa kaNkulunkulu siyahlangana njalo kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Sibalileke kulana iviki labe sigcine khona izaga 6 sabala sisuka kuve 16 siya ku-19. Labe esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova, ezizondisa uNkulunkulu. Bakhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya, akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo, umbone kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la ale nkulumo. Phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela, umzimba womuntu ulakho ukubana akhulume abelungu esinye isikhathi baze bathi i-body language. Lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu uyazonda amehlo nalawo okuzimangalisa, okuzigqaja, abuyazonde nolimi lwamanga. Oho, ilapho okuchitheka khona izinto eziningi. ngoba amanga yiwo adiliza umuntu, adilize lomphakathi, adilize lesizwe. Bakhona abantu vele abangasela nhloni asebephunga ukukhuluma ingabe yini. Ngake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo ziphuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile, ngabe yibo abaqotho, kodwa yibo-ke okuthiwa benza khona lokho kanye okuzonisa uJehova. Ulimi lwamanga uyakwazi mzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenze lube liqiniso, esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo, udinga ukuthandwa, udinga ukusekelwa, ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga kayiqondanga ngitsho, kodwa-ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga. Abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengxakini, abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngitshilo ukuthi bathole udumo emphakathini ngezinto abazaziyo ukuthi ayisizo. UNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala. Kungabe kusukela kuwo umlomo lo ophafuza amanga, ngoba iBhayibheli litsho njalo lithi nxa ulimi lwakho lulamanga ungufakazi ophafuza inkohliso, ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi. Siyazi nxa sibala le mbali ihistory, kukhona-ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso. Phela ukubulala umuntu asiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umdubule ngesibhamu. Umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhliziyweni zethu, ngoba uNkulunkulu uvele le nhliziyo eceba imicabango emibi kayithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Into enhle-ke ngoNkulunkulu ukuthi kakudrayivi njengomuntu oshayela imota, uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani. Eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisiyo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa. Sengitsho labantu nje abenyama legazi, izinto lezi kazilunganga emphakathini, zenza abantu baxabane, zenza abantu bangabi lenhlalakahle, zenza abantu bangathandani, zenza abantu baxabane. UNkulunkulu asizeke, lasikhulekele. Nkulunkulu sisindise entweni lezi ozizondayo lalezo ezisininzi phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namhla sisesigabeni selubhane.
Ngiyabonga balaleli abathandekayo, igama ngosikhathele Nyathi. Ngokuzalwa ngizalwa emadojwa, ngokwakha ngikhonapha iRubane Centre. Ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiRubane District Group kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka, abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku, abanye bayehluleke njalo khona ukubathengela amakhaya. So sase sibumba igroupu safaa sayenza isikhwama sokuphosela, ichi muntu aphosele i-R50, $50.3 yikho esincedisa ngakho ezikolweni. Kwasokuvumbukela kakhulu singafika ezikolo, akwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu. Ohamba ezikolo yini ihamba ngihambisa izinto, ngoba abanye bephosela bengekho eZimbabwe, kunayini engikhona lapha eZimbabwe ngasekhaya.
Singathihamba
ngihambisa izinto ezikolo.
Ye, singathi konke lokuphoselayo kuyini?
Amabhuku, amapheni, ingubo, ama-uniform, lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana. Ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs. Mhlanga, i-SPK Urban General Dealer.
singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho?
Sabona ibhakane lake lasePulitzer ngo-2020 elalisitsho Great Seven belifani abakwanisi ukuba labafana labo Grade 2. So sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwa imphi bethu ukuthi indaba abantwana beyakwanisa ukubala, kodwa ilizwe selile 42 years lathatha izibuso abantwana besekuse ukufunda izikolo zikhona. Bakhanya ukuthi impendulo kayibuyisikolo. Sasesibona ukuthi yiswelo yenza njalo.
Abantu balamukela njani uhlelo lolu?
Abantu balamukela esibili ngezandla ezimbili ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo. Abantu bayalithanda sibili bathi kuyabancedisa vele abantu bayazihluphekela. Lami ngihambile ezikolo ngazibonela bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili luzanceda kanganani uhlelo lweni lolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele. Hayi, kungasiza kakhulu, kungakudala umehluko ezikolo, abantwana bengagcina bengasathengi amabhuku lamapeni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi. Okunye zintandane ezingelamuntu ozigunjeyo.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwhatsappa unumber yami ethi 0023 7194 8532 0023 7194 8532.
Ye, kuba khonapho Manyati.
Siyacela bakithi kakhulu lina mandlelipane ma-41 amahle izandla ziyagezana isiNdebele. Asisondele nini siphosele nini sincedisana nini yena le 50 rand ozayiphosele iyawudala umehluko ngapha ekhaya. Omama ngicela kakhulu kubomama ama-sanitary pads. Abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso futhi bayawasebenzisa. Kuyinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela.
Siyabonga kakhulu ke Manyathi. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyathi uhlelo lwabatsha. Ungatshinela kusasa Manyathi, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu ukuthi ungaphi
ka? Hayi, lamhlobo.
Ukuthi ungaphi kona?
Lapha yiseShabulanyana eRipane duze nje neRipane Center. Ikho ngihlala khona engathi khona. ERipane Center ngiyatholakala eSBK ikwenzelenzela khona.
Siyabonga kakhulu Ntombi endala.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu Manyathi, ungatshinela kusasa. Kwezemidlalo, iqembu le-Islanders Football Club linqobe eleBulawayo City 1-0 emdlalweni odlalelwe eBuffalo Stadium namuhla. Emidlalweni efanayo, Capes United 0, Manica Diamonds 0, Triangle United 1, Black Rhinos 0, Tenax 0, Bulawayo Chiefs 2. Okunye njalo kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lomdlalo wenguqu ele-Islanders usiza abantu Khoza. Uthi ufisa ukuba abasakhulayo abaqeqetsha kuqembu leBhoso bafike kuzinga yena angazange ayenelise ukufika kulo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhoza uqeqetsha abasakhulayo abadlalela iqembu leHighlanders njalo usebenza labafana abaguqela abantwana abaleminyaka elitshumi lantathu abadlala kwisigaba seBulawayo Province Junior League usiya kumajaha aleminyaka engaphansi kwamajumi amabili. Wona adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Uthi abadlali asebenza labo bakhangelele ukufunda okuningi kuye njengomuntu abakwaziyo ukuba wadlala ibhola kusigaba saphezulu elizweni leZimbabwe.
As a former player, I think ingathi impact yabe ngifaka even ebafaneni yena leyo ukuthi bakhangelela kimi njengomuntu owadlalayo ku-top level ukuthi bona okubafuna lokho kufanele bekwenze kuyini.
Kumaqembu abasakhulayo iqembu leHighlanders uKhoza usebenza lo Dan Ngwenya kanye nomelo Sisibanda. UNgwenya uthi yena abalobudlelwano obuhle kakhulu.
Usiza, I think sikalise from kuma under 13 singama juniors silala kuHighlanders. We played mina la umabaleka uSiza, so vele sijayeleni. We are like brothers, we respect this job better than anything. And Siza is one understanding guy. Ongamnika a message ukuthi asenze so. He's going to take that. I will respect you to team njengo-coach. Yeah.
Umdlali weqembu leBhoso 90 uJillian Nyathi uthi uKhoza udlala indima enkulu ekubalolongeni ukuba babe ngabadlali abalohlonzi.
Yaya, for me now uKhoza Siza is the best coach. Ngoba each and every day training ama section ubuya la madrills amasha. Especially combination abantu nami vele bengasi enkameni bari fokusiza nguyani bizayo wanjiri ukuthi iposition leyo uyibambe and then nami ngahle ngayibamba ngazinikela kodwa isukhosiza
ukhoza uthi uqhakathekile ukuba baqeqeqeshi babe izibonelo ezinhle kubadlali abasebenza labo abasakhulayo.
Asibeni izibonelo ukuthi yonke into siyenzayo siyenza into right. Yenza ukuthi abafana befunde kithi kona pano. La ngasibatshela ama messages, sibatshela ama messages a positive. Kwenzela ukuthi bedlule laba thina sasifika khona ngoba thina sibafundisela ukuthi bedlule. Thina sikwanisa ukufika abroad ukuthi sedlala overseas. But thina sikhangelela ukuthi atesi kube yibo abayenza abafikayo phezulu laba esingafikanga khona nje.
Ukhoza udume kakhulu edlalela iqembu leHighlanders ngesikhathi leli qembu liqeqeshwa nguRaman Gumbo oke wadlalela njalo amaqembu abalisayo lesizwe lamaYoung Warriors eCape United leMoto Action kanye leLecholocho. Ngesikhathi esadlala ukhoza uphakamise isicoco seligi kahlanu kanye ebuqembu leHighlanders lakanye esedlalela iqembu leCape United. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ama okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eCholozo. Nemculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu ukuthi ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Njengoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idla ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemtsimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemtshado noma nje ngama-birthday or nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Tholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le namba, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Siyabonga kakhulu Jagale Tsholotsho sikufisela inhlanhla. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selixoxisana le-SADC kanye le-African Union ngodlakela olwenzakala eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zikhangelwe ukuba zizakhalala umsebenzi ngolwesithathu. Kwezemidlalo namhla besixoxa losizabantu Khoza wakwadlalela iqembu le-Highlanders. Lezimbabwe Young Warriors. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.